i-behavior ukuziphatha kwabantu lanxa besazi ukuthi kule gciwane le-COVID-19 liyathelelwana abantu bazithola bengela khona bangakwenza bazithola bemele balayine lamanzi kobulawayo le-harare lezindawo ubafice beyisixhobexhobe beminyene khonapho befolele imali emabhanga ukuze bathathe imali zabo umkuru labo world remit labo lokula amagrosari abo kumalaysia.com layo uzubuko lo ogadwayo oshoto uhulumende athi abantu bagade yona for i-public transport abantu baya beqhubeka beminyanyisiwe kungela social distancing ngaphandle kwama-mask kuphela ukuthi abantu bayawagqoka ama-mask kodwa iningi kaliwagqoki kuhle kahle kahle nxa ungababuza ukuthi i-mask bayigqokeleni iningi liza kutshela ukuthi liyigqokele ukuthi bangahlutshwa ngamapholisa
njengabalwela ilungelo loluntu kwini elingakukhuthaza ukuthi abantu bakwenze ukwenzela ukuthi i-COVID-19 ingamemetheki
asihlaleni ezindlini nxa kungasavumanga ukuthi uhlale endlini nxa kungasavumanga ukuthi ugcine i-social distance gqoka imask uvale impumulo uvale amakhala lomlomo njengokuxwayiswa kwe-World Health Organization abezinkonzo kasimekeni sure ukuthi siyasanifumigeta indawo zethu zokukhonzela futhi nesisebenzisa ama-microphone ukuthi abantu bangayabelani i-microphone eyodwa sizame ngendlela zonke ukugeza izandla njengokuxwayiswa kukahulumende lenhlanganiso ye-World Health Organization ngoba ukugubha ubhane le-COVID-19 alukapheli futhi i-vaccine kayikabi khona le-treatment kayikabi khona kasizameni ngendlela zonke ukuthi sizilondoloze futhi silondoloze impilo zabomakhelwane labantu esiphila labo singathelelani umkhuhlane yebo kambe sibonile abaningi sigulile sasila kungumusa kaNkulunkulu kodwa-ke sizame futhi senqabele ukuthi singaphindi siwubambe futhi lo umkhuhlane kanti njalo sibone njalo kukhuthazwa futhi ukuthi abantu abafuthe benza into ezinjengazona lezo ama-home remedies amaventilator thina kasilawo ezimbabwe nxa singaba baningi sibili esiwadingayo kungafa abantu abaningi kakhulu kasizamenini ngendlela zonke ukuze sinqabele ukuthi singafiki kwesigabeni sokuyafakwa kumaventilator angekhoyo.